Kwa isika tisenda baku VOA Ndebele.
Levuga njani mtuaga zomose. Ola mugela emoeni njabulo ngole sine msaka wani hulwezi 2018. Nenguntunga milinkomo. Enda benizetu la mshanje. Amapolisa angene ngamandla ehofisini kamnumzana Walter Magaya izolo ntambama edinga imithi athi yelapha igcikwane le-HIV lomkhuhlane wengculazi.
Uhulumende kumele aphakamise amasokisi phandle kubi, abantu bayafa. Isimo somnotho kasisahlekisi, singabe sidlala sipolitika kodwa sithina njenge-citizen cabinet. Uhulumende kasukume alungise izinto.
Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo Citizens Manifesto soxwayise uhulumende ukuthi alungisise ukonakala komnotho ngokuphangisa ngoba uzulu esidla imbuya ngoluthi.
Sizazama ngazo zonke indlela ukuthi ekhaya utholakale lo mkambo wangapha ngaphesheya utholakale ngoba vele inkinga kuyabe kusayini yona imali yokuthi sithenge kwaphandle yimpini isilayo.
Amankampani atshiyeneyo athi asedinga indlela zokuthengisa impahla zawo phandle kwelizwe ngoba ekhaya umumo uqhubeka usiba mubi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa angene ngamandla ehofisini kamnumzana Walter Magaya izolo ntambama edinga imithi uMagaya athi lapha igciwane le-HIV lomkhuhlane wengculazi. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyati uthi babuzisise uMagaya kabanzi ngemithi yakhe. UMagaya ongumfundisi okhokhela ibandla lakhe lokholo eleprophetic healing and deliverance utshiye umhlaba umangele ngesonto aze aveze ukubana usewutholile umuthi wengculazi njalo wenelise ukwelapha abantu abanenge eminyakeni embalwa edlule. Abezempilakahle sebexwayise abaphila le-HIV ukuthi baqhubeke benatha imithi yabo njalo bengaze balalela imbiko kaMagaya. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu Citizens Manifesto uthi uhulumende kumele adinge indlela zokulungisisa umnotho welizwe ngokuphangisa ngoba uzulu weZimbabwe ethwele nzima. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center ngesikhathi besekuthula iqula lenkokheli elithumi lanhlanu ezobumba idale abalithi yiCitizens Cabinet. Isikhulumeli somanyano weCitizens Manifesto uNkosazana Janet Jowu ulandisa ngokuhloswe yilo manyano.
Sithi thina inarrative esiyenzayo kumbe konke okwenziwayo i-engagement yonke eyenziwayo kumele ama-citizens aconsult. Sifuna ukuthi lathi sibe le-voice nxa besenza ama-policies ngoba yithi esi-affectwayo wa on the ground njengamasizwe. Thina siko political, thina singama-citizens abathanda ilizwe labo.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni ulandisa ngokumele uhulumende akwenze ukulungisisa isimo elizweni.
Uhulumende kumele aphakamise amasokisi phandle kubi, abantu bayafa. Isimo somnotho kasisahlekisi, singabe sidlala sipolitika kodwa sithina njenge-citizen cabinet. Uhulumende kasukume alungise izinto. Sibalule ukuthi okokuqala okumqoka ukuthi uhulumende kasitshele ukuthi imali yethu kati foreign currency vele ibanjwa kanjani e-RBZ ngoba yithe sikhipha ama-tax njengoZulu njengezakhamuzi njengama-citizens. Sithi thina i-RBZ kayikumele egcekeni isitshele kukhanye njengembodleli kwenzakalani phakathi ngoba imali yethu liyana yithi amazobheza ngikhona. Angiyeke becatsha bengabaveze konke kuvele sobala ukuthi kanti kwenzakalani ukuze sisuthiseke.
Ophiwe umlando wokukhokhela ezemidlalo etshiyeneyo ukulondolozwa kwembali lamasiko kanye lezo wethekelelana kudale le Citizens Cabinet engumqondisi wenhlanganiso ye Amagugu International Heritage Center esemathojeni umnumzana Butholezwe Khosinyati ulandise okunengi ngaleli dale
ngamafichane ukuthi yizizalwane zeZimbabwe esezenze isinqumo sokuthi bahlangane ndawonye basheye imicabango lamacebo abalawo ukuncedisa uhulumende ukuthi athuthukise impilo zabantu baseZimbabwe. Lapho sivela khona uzananzelela lawe ukuthi obekuvamile ukuthi abantu bayajinga bayahwaba bapopote kuphelele khona lapho, thina njenge Citizens Cabinet sithi hayi, intshukuntshuliyana esilayo lolaka loliyana basihlaleni phansi sikhulumeni amacebo esizawaqhubekelisa phambili sonike uhulumende sithi hayi, thina njengezizalwane zeZimbabwe sibona ngani ukulungisisa inhlupho lezi kungazanywa amacebo afana lala. Sisebenzelana labantu baseZimbabwe, amacebo la siwathatha ebantwini baseZimbabwe siwalolonge siwadlulisele phambili.
Unyathi uchasise ukuba uZulu uzophatheka kanjani kumanyano weCitizens Manifesto.
Thina siyithi loba sesiphiwe umlando lo wokukhokhela imisebenzi lesiphiwe sivele singoZulu. Lapho sivela khona lathi singabantu siyizakhamizi, ngakho ekubunjweni kwethu vele izakhamizi ezihlangeneyo zathi hayi, thina sivela emagumbini achiyeneyo aseZimbabwe, sibona ngani thina nje abantu abavela ngapha kusihlupha yilokhu basikupakitheni sikuhlanganise lana okuhlupha lini abangapha sikudlulisele phambili. Sizinhlanganiso sisebenza silama stakeholders abantu esisebenzelana lawo ndawonye msuku zonke nje, yikho lapho amacebo lembono esilayo okuvela khona. Thina kwethu sokuyikuthatha sikupakithe kuhle sihlangane labanye abavela kwezinye indawo sikulolonge sikudlulisele phambili.
Abakhethiweyo laba bathi bezokube besazisa uZulu maviki wonke ukuba baqhuba kanjani umsebenzi. Bathi sixoxela senhlanganiso yabo yikuthi bafuna uhulumende kube ngosebenza ngendlela ebalulekileyo lapho edinga indlela zokulungisisa inkinga elizwe elibhekane lazo, njalo besazisa uZulu phezu kwakho wonke uhulumende ayabe ekwenza, hathi ukwenza umathanda. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Amankampani eZimbabwe asembukisweni weGlobal Expo oqhutshelwa eGaborone kwele Botswana athi azama ngazo zonke indlela ukudinga imikambo emitsha phandle kwelizwe ukuze ezivikele kudaba lokonakala komnotho. Kubika uMathini Ngwenya.
Amankampani ayisithiyagalolunye ephansi kwenhlanganiso ebona ezokuthuthukisa amabhizimusi eZimbabwe lakwamanye amazwe eyeZimtrade asembukiseni lo oqale eHaburoni ngolwesibili. Amankampani amakhulu agoqela izigqoko iCarousel, emafutha lokunye eUnited Refineries, eyeZwitch kanye lamabhiskiti iRanel kanye leyenaminete iPeps ngamanye angenele lumbukiso wona okhanga amakampani amaningi aphuma emazweni ayisikhombisa. Abamakampani la bathi babone kungcono ukuphatheka kulo mbukiso ngoba kumqoka ukuthi baqhelise umkambo wabo bengabheki ekhaya kuphela. Obona ngezokuthengwa enkampanini iRNL, unkosikazi Sindiso Mpofu uthi kuqakathekile ukuthi badinge imkambo emitsha ngaphandle kweZimbabwe.
Size ukuzothengisa ama-products ethu ukuze aziwe indawo yonke, kungabi seZimbabwe kuphela, kungabi seAfrika kuphela, sifuna ukuthi si-expande sibe international.
Uthi noma nje izinto sesiqale ukusilela ekhaya, baza kwenelisa ukusuthisa umkambo wekhaya kanye lwaphandle kwelizwe ukuze bathole imali yakwamanye amazwe.
Sizazama ngazo zonke indlela ukuthi ekhaya utholakale, lo mkambo wangapha ngaphesheya utholakale, ngoba sivele inkinga kuyabe kusayini yona imali yokuthi sithenge kwaphandle yinkinga esilayo. Pho-ke singathi sithengisele ngapha sizuze imali le esivele singelayo, ngibona ngazani kuzathuthukisa lobu indawo zonke ngapha lasekhaya kwezethu imisebenzi ingahambi ngoba sisayidinga.
Omunye obona ngokuthengiswa kwempahla yaranel umnumzana Hector Mawuta uthi balodubo lokusilela kwamabhiskiti ngenxa yokusilela kweflower, kodwa konke okunye balakho njalo bazenelisa ukusuthisa umkambo ongaphandle kwelizwe kanye losekhaya.
The major product that has been struggling to supply was biscuits due to the flour constraints that we've been having.
Udubo esilisa abalalo yokusilela kwamabhiskiti ngenxa yokusilela kweflawa, kodwa okunye okufana leziwiji, imayonezi kanye namanamunedi senelisa ukuba lapho.
Abakumanye amankampani abathi abavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba ngaphandle kokuthi bathole imvume emaofisini abo ekhaya. Labo bathi amandla okusuthisa imkambo itheneyo balawo yikho bedinga ibhizimusi phandle kwelizwe. Ngingumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngokwemfundo wazicinela esigabeni sika grade 7 kodwa kathesi usebhale ugwalo osolunconywe kakhulu linenge labafundileyo kulaye. Sikhuluma ngensizwa yasematole ePlumtree umnumzana Mathambo Ncube osethule ugwalo lwakhe olulesihloko esithi umbango wedlozi. Intatheli izindaba yethu uBenedict Nhlapo uyalandisa eseJohannesburg kwele South Africa.
Umbango wedlozi lugwalo lwakuqala lukakhulekani Mathambo Ncube linsizwa ithwetshulwe yingwe ngo-1977 wasesiyafunda emathole eprimary. Ngesho elibi uthe efika kugrade 7 kwabe sekukomlindi uyagcina ngenxa yokuswela imali yemfundo esecondary. Ukuthi ikhanda libukhali kwahle kwabonakala ngoba waqala ukubhala izinkondlo lendatshana ezazifundwa lasemsakazweni. Uncube uthi ugwalo lwakhe lolu alulobe ngokuchophelela elandela amasiko esintu lulotshwe ngobuciko obukhulu.
Mina nje mangiqala ukuloba umbango wedlozi ngangazitshela ukuthi ngiloba ugwalo mhlawumbe ngangithi ngiloba nje indatshana ekhasini labalobi bakithi. Ngase ngithola izicelo eziningi amafoni ngingasakwazi nokulala ebusuku abantu mangibhalile nje bathi hayi sicela lolu gwalo luthi umbango wedlozi. Sicela ugwalo luthumba ngwedlozi ukuthi hayi akulona ugwalo lolu ngizibhalela nje indatshana yami. Kwaya ngaze ngabona ukuthi kanti ake ngenze le nto efunwa ngabantu ngingenzi into ethandwa yimi.
Uthiko kwamanje luthengwa okwamagugisi ebusika.
Luthengwa ngamaXhosa luthengwa ngabakwaZulu. Bacaca ukuthi angithintanga abakithi kuphela kodwa ngithinte sonke isizwe esinsundu. Abanye nje yingoba ulimi bengaluzwa kodwa sengidola izicelo eziningi kakhulu ukuthi lolu gwalo ngiluguqulele kwezinye indimi.
Isiphalamandla senhlanganiso yabalobi bakithi uNkosazana Mesimvundla uhaya ulimi olusetshenziswe kulolu gwalo lendlela udaba lwakhona oluthathekisa ngayo.
Ngiyakuthuthuzela ukuthi nintsha abadala nabo bonke abantu bezenkolo ukuthi bazame ukuthi baluthole. Lumnandi luyaheha futhi luyafundisa ukulubamba nje. Awulubeki phansi kuyakhe kulume ulimi olusetshenziswe lapho lumnandi futhi lujulile.
Incitshi kwezesintu umnumzana Obedin Dlovu uthi kuqakathekile ukuthi nabangakholelwa emadlozini bazithole ingwalo ezinje njengoba zithinta impilo lamasiko eningi labansundu.
Ukhuluma ngebhuku eligqugquzela elakhayo njalo elifundisayo siyisizwe esimnyama namasiko akwethu. Sifundisa kakhulu ngesimo semvelaphi yethu ukuze ngiye ngifunde belikhuluma ngami uqobo.
Lolu gwalo selitholakala ikakhulu kumalungu enhlanganiso yabalobi bakithi kwele South Africa naseZimbabwe. Ngaphandle kwalolu gwalo uMathambo Ncube ulenkondlo azibhalayo esegwalweni oluthi sigiya ngolwethu. Yena ke uthi thintana lenhlanganiso yabalobi bakithi ekhasini labo kuFacebook loba uqonde kuyenta ekhasini leFacebook uzitholele lobunandi. Ngamele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Kunjalo nje inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza iqhube inhlelo zokulimukisa abazali elokitshini lenkulumane ngemithetho ephathelane lezemfundo kanye lemilandu abalayo kwezemfundo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 obathabile Masuku.
Uhulumende weZimbabwe wavumelana lamazwe emhlabeni jikelele ukuthi uzatholisa abantwana bonke imfundo yaphansi kungelambadalo, kodwa isimo esiselizweni asitshengisi lokhu. Kule mali esemthethweni eyabekwayo emele ibhadalwe, kodwa okwenzakalayo yikuthi imali ekhitshwa ezikolo iphezulu kakhulu. Abanhlanganiso yeWoza baqoqe amalunga awama-school development committees kanye labazali enkulumane ukuthi babachasisele imithetho le ukwenzela ukuthi bebekwazi umlando wabo ezikolo. Unkosikazi Jennifer Williams, umqondisi weWoza, uthi sebeke baxoxisana lamalunga edalele parliamente akhangele ngezemfundo mayelana lezivumelwano ezenziwa nguhulumende ngokuphathelane lezemfundo.
IWoza sahamba last week eParliament sasazokhuluma leParliamentary.
Egcizelela kulokhu unkosazana Nicole Lungu olilunga le SDC committee uthi uhulumende ukhuluma ngokufundisa abantwana kungela mbadalo kodwa usesithi usedinga ukubhadalisa abantwana ukuloba imihloliso ka grade 7 kanye lokudla esikolo.
Sikhangele izinto ezephulwa nguhulumende, sikhangele ngelungelo lezemfundo. Okokuqala, into eyenzakale maduze nje e-grade 7 examination ukuthi uhulumende yena ku-constitution ubethe mzafundisa abantwana mahara kungela mbadalo, kodwa khathi sinxa sikhangela usefaka i-examination fee ka-grade 7 and i-examination fee ka-grade 7 leyo kuthiwa yi-$6 ibhatalwa 2 years. Ingazibhatale 2 years abantwana abaningi abasabhali u-grade 7 because abazali abayi-afford lena leyo. Okwesibili, uhulumende uyaphushela umlando yakhe ebazalini, especially imlando yezokudla leyo. Iletha ukudla ezikolo, ukudla kwakhona singathi ngumumbu ongela sitshebo, and umumbu wakhona kumele ugayise ukuze ube yimpuphu, kumele ube lesitshebo, kumele ube lenkuni. Umzali uzathi ehluleke ukufaka ukudla etafuleni endlini, esikolo sokumele ayithenge inkuni, sokumele athenge isitshebo sokuthi umntwana lana adle. Khonokho nje yikepha lilungelo lezemfundo.
Umnumzana Mfundi Ndlovu obemele esinye sezikolo uthi abazali babhadala izimali eziningi ngenxa yokuzama ukuthi abantwana bebe lempilo engcono.
Uhulumende weZimbabwe kalandeli izinqumo azenzayo isikhathi esiningi kuze sokunika umphakathi kumbe abazali umsebenzi ongaphezu kwamandla abo ukuthi khona babone sokulilungelo noma kungayisikho kulilungelo ukuthi bakwenze, kodwa babona sokunganiswa kulilungelo labo ukuthi khona bangenele esigabeni sikahulumende okumele anjani asenze, kanti ingxenye kahulumende bagcine sokusiba yiphathi yabo ukuthi khona ngokungazini kwabo babona ngani sikumele kube njalo, ngoba i-directive nxa ibuya iwela kulo ophansi ukuthi uyafuna kumbe kafuni ngenxa ukuthi kazi umthetho kasamelanga azilwele sephunga ukuthi khona kuthiwe senze lokho.
AbeWoza baqala lumkhankaso ngomnyaka ka-2005 lapho owagcina kubotshwa khona ndawonye labantwana besikolo betshengisela ukuthi uhulumende anikeze abantwana imfundo kungela mbhadalo. Umthetho okhona walotshwa ngomnyaka ka-1995 kodwa awukaze ulandelwe lanxa uhulumende ezigqaja ukuthi ulemfundo ephezulu. Ikomiti ebona ngezemfundo ikhangelelwe ukuthi ibhode idingisisa izifiso zabantu mayelana lokutholiswa kwemfundo, njalo isifiso ngesokuthi bazaphuma lezinqumo eziphuma kumphakathi. Uhlupho lweZimbabwe yikuthi isikhathi esiningi izinqumo zivela kuhulumende hathi ebantwini. Lalapho zivela kuye uhulumende yena ngokwakhe kazilandeli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Balakwe, my son. Bathi kukurawundi is a sensitive issue.
Udaba lombhuqazwe wekukurawundi luqhubeka lusemlonyeni abanengi kulandela ukubotshwa kwelunga lemthwakazi Republic Party uWisdom Mkhwanazi ngeviki edluleyo. Ngemva kokwethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lokubulala abazali bakhe ngalumbhuqazwe. Iningi lithi ukubotshwa lo kuhlukuluzwa kwalabo abakhuluma ngalolu daba kusoze kuluqede. Asizweni uGibbs Dube exoxa labalaleli beStudio 7.
Baba, kuyahlupha ilizwe leli alisiye phambili ma kulokhe kunezinye izinto ezisele emuva. Samathi siya phambili kufanele sibe siqede ukusemuva. Kufana nje lokuthi ngithi ngizihambela nje ngibe sengihlangana le ndoda iyabulala umama lobaba. Uma sengihlangana lale ndoda iyabulala umama lobaba, kodwa le ndoda isiya kumakhelwane siyabamba izandla. Le ndoda ngiyiphatha njani le ndoda? Ngiyazi indoda iyabulala umama lobaba isiyabamba izandla kumakhelwane. Ngiyiphatha kanjani le ndoda? Ngise ngisifikelwe lunaka ngikhumbuze lendoda ukuthi wabulala umama lobaba wangichiya mina awuzange ungikhulumise kodwa sesiyakhulumisa umakhelwane uthi uma sesiyakhulumisa umakhelwane ubuso ngencusa futhi lokho ikuthunuka isilonda ba
yepho ke wena ufisa ukuthi ngakwenziwani phela kwenzeka ukuthi kungahluphi udaba lolu
kaluqale lapho kwacala khona ukonakala Dube siyilungisise indaba ezisemuva indaba yeGugurawundi kaqale kuyiyo ngoba indaba leyana kakula manxeba apholiswayo amanxeba alokhu esasekhona njalo ma ukuthi ubuya usuzokhuluma ngabantu abathile abaluhlekanyana ngemva kwezinkulungwane zabantu abashonayo bebulawa libutho lelizwe sokuthi kushona abalutshwane nje laba sekuthiwa kugcwale abantu bahambe bayifakaza sifakazani thina singabantu bemathebelelenti entweni eyenzakale eHarare mina ngithi amadoda lawa asebenze genuinely kasiqaleni phansi amangcwaba khona lamathambo abantu abantu ababulawa ngeGugurawundi bakuhanje kuyelicoliswana kusukele lapho ninje lami ukhulu wami wabulawayo ngesikhathi seGugurawundi ngilamanxeba lami ngoba umzali wami washonelwa umzali wami so mina lami ngifuna ukududuza ninje so kodwa sokufanele kududuza laba abantu abangafikiwe lethumi abantu abangafikiwe itheni phezu kwezinkulungwane zabazali bethu abasishiyayo le commissioner akula msebenza uphatha especially emathebelelini ngona bayikhulumisana labantu beHarare kuphelele khona
yoti ntathu babo Cyprian Dube ukhona kulabo ecingweni lanto daba lolu ungathini ngalo baba
lolu daba sibe ningathi ungathi wena ubuye wabulala ubulele abazali bami lana mkhoqeda lapho ngiyenziza ukuthi abantwana bawomakhila lakhe kanti sithi mina ngiphatheke kanjani so mina luba obekakhuluma ngendaba yokushonela kwakhe mina ihlala lakhe elepholi beshile mina ngiyibona ngoba bekakhuluma into eyilona ngoba vele izinto zamoshakala kudala and zimosha yibona bona laba abantu abayisibazamile isizomane babe funa izinto zihambe kahle mabakuyele baqale ezimpandeni zenkinga phela le ndaba le eyenzakalayo inezimpande njayo khonale la abazi khona bayazi bona laba onangazwa la nabantu bakhe ukuthi indaba yaqala kuphi kufanele kuqale kulungise khona ukwenza ukuthi kube khona nokuzwana okukhona ebantwini
kodwa ubona kuzana kumele kuqalise khonokho ethi asenzeni lokho kungabe kungubani
yena nguyena iphezulu elizwe manje nguye kufanele abuye azinike emathebelini kanti sithe kuzwa lapho sihamba kujoda yathi bebhayibheli sibhayibheli ukuthi baphatha njani ebantwini amathebelini kanti safela ngokokhululeka okhokho bethu bafa ngendaba yeGugurawundi kodwa maye kuzwa bebhayibheli sibhayibheli okay manje kushona abantu abangu-6 abantu abangu-6 mara phela i-international commission
ye siyakuzwa kakhulu ke Dube ungathelela kusasa ba okay baba sithathe ke ubaba ujoseph juma wayelilunga ledale lephalamende emele iphelandaba mpophoma ekubandla lezizanu p f okwamanje uku-central committee yebandla leli baba juma siyakwamukela kugcina
kunjani baba
hayi sikahle kakhulu kunjani wena
hayi ndilile mthembu
ye so akutsho golide lapho ukuthi sibone kuloku kuxokozela okumangalisayo sibili abantu besiphuma ufakazi ku-commission of inquiry le ehlolisisa ngokubulawa kwabantu eHarare so ke wena ungathini ngakhona ukuxokozela kwakhona
okokuqala Mthembu i-commission leli ilandwe omunye umsebenzi kodwa thina sesifaka omunye futhi umsebenzi phezu kwakho ngidike ngaswela mina ukuthi wena pho uxozelo kwana bekuvela ngaphi ngoba nanko phela i-commission le into kade kulandile yinto eyenzaka namhla ka-1 August kodwa thina into yonke sesiyikhuluma bese sikhuluma ngendaba eGugurawundi yebo phela amanxeba akhona izinto kazikavaleki kuhle asikatholi impumela singabe siyincwanela kodwa kusizane ukuhlanganisa indaba ezimbili ezingahlanganiyo le commission yabobaba uMonhlandle labanye bakhe izama ukudingisisa udaba lomhla ka-1 August and ikukhangela ngendlela yokuthi iZimbabwe ilizwe linye ungabe usewange kumbe womtoko kumbe usemtare kumbe womlawayo kumbe useHarare useplums iZimbabwe yinye okwenzakala eHarare kunokwana sukungenzakala kumbe ewange kumbe kobulawayo kumbe ngaphi kumbe ngaphi so mina ngibona abantu bekuyinto eqathekileyo bona sikudingisise sikuhlubungule kuhle ukwenzela ukuthi sikwanise ukuvikela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi kwenye indawo lapha kwelakithi eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga leZANU PF, lizwile njalo abalaleli beStudio 7 bexoxa lo Gibbs Dube. Bazalwane lithi livuka njani? Kobulawayo ewange Victoria Falls, Plumtree kuti chikucholocho linjani? Harare Sosbele e Bay Bridge. Sona isidakwa ngihlutshwa yigoma gama lenkosi Malibongwe uhlabela ke kamnandi lapho uMampintsha ehamba loBabes beqiba ke ohlelo lwethu lwalamhlanje. Siyalithandazela abalaleli beStudio 7, siyalithanda njalo sengathi abahambayo inkulunkulu anilondoloze ezindleleni. Sesifikile phela isikhathi sekhisimusi isisondele, sesingenile kuNovemba kuLwezi. Bashayeli bezimota lihambe kuhle, ukugijima akukhona, ukufika kukayitiha kovapasisila. Kubeke uhlelo ngokukhangela ebezihamba phambili. Amapolisa angene ngamandla ehofisini kamnumzana Walter Magaya izolo ntambama edinga imithi uMagaya athi yelapha umkhuhlane wengculazi. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo oyiCitizens Manifesto usuxwayise uhulumende ukuthi alungisise umnotho. Thokazi omuhle litshone kuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past seven matukandu na bafupatila.